Well, angeke ngikomente nge-lawsuit le ngoba angikwazi, angilama details okubana yayibhiswe on what, lokubana i-province, ngoba ama-office lana ngawe-province, masiya eqinisweni ngama-office e-province, but umakhuphe njengo-senior yomhlangano, obviously, ule-access to ama-office lawo, but ngomthetho wona ngama-office e-province. Konke nje okucacayo ngakho khona lokhu yinto yona le yokubana kumele kuhlale phansi kukhulunyiswane. Ujaji layo onguyena othuthise indaba, ethuthise indaba yona le, asikwazi ukuthi yena ama-reason akhe uthe ngawani ukuthi abone afeve uchairman we-province over u-acting president we-party.
Manje ubona udaba lolu luzaphetha njani? Kukhona yini okumele kwenziwe ukuthi udaba lolu luhle luphele?
Ngithi nje into elula leyo, kumele kube le extraordinary congress, abantu bakhethe, bazikhethele ilida yabo abayifunayo. Then i-problem esilayo ngamazimbabweni abaningi, especially ma kubuya kuyo le ndaba le kaChamisa yokuthi kuthola abantu, sayibona lenti senzakala ngo-2014 kuthiwa ama-province wonke anominate uChamisa for secretary general. UMonzola wathola i-nomination eyi-1 but wambhuqa masukuywa ku-congress. So akusimangalisi nalokhu kuthiwa kule hype abantu okuthiwa basupport uChamisa, asiyeni ku-congress abantu bazikhethele, kuqaca ukuthi ngubani ozoteka off.